Ikuqala uMangoyi uzaphinda laye ekubisele ngesinye isikhathi leso ongasozi usivale futhi. Mahlabe Zulu, kambe kuhle na ukuthi asebebuswa njenge-apartheid South Africa ekaBotha? Kuhle na ukuthi babuswe njengesikhathi sikaSmith? Kuhle na ukuthi kubuswe njengesikhathi sikaMgabe, lo abamkhuphayo besithi wenza izinto ezingahambelani le-constitution? Yikho ke sithi thina asifuni ukuphongubanjwa mahlayana abafana bethu, lamankazana yethu, labadala bethu, labomama bethu bephonguhlukuluzwa nje kungani ba alala le lonyonyo. IZimbabwe i-constitutional democracy. Into esithi iphambanisa ikuthi amakhotheki wonke asesebenzela umbuso we-one party state ngenxa yokuthi sebabanjwa ngomsila njengomahelani iphathi ebusayo iZANU-PF. Ama-majorities amaningi kawasela ntshukuntshu yokuthi balandele umthetho njengomthetho. Sebetshelwa ukuthi baza kwenza ntoni. Yikho ngalokho sithi namhlanje ilanga leZimbabwe linyama noma libalele ngenxa yokuthi lokhu sokuzaba yi-presidency. Okuzalba lokho kulandelwa ngamanye ama major street sebelandela yona lo umthetho ukuthi namhla umfanalo uphiwe 20 months esejele. Bakwenzela ukuthi youth yethu le women assembly yethu bengenza umsebenzi wenzela ukuthi bangene bengala muntu obaphikisayo ngo-2023. Hathi bo abantu sebezimisele ngumvutho omkhulu ukuthi ongasokufa yikuphi, ngoba khathesi badla ingqweqo zomlomo, akulamsebenzi, akunani. Yikho ke Mahlabe Zulu, sithi limnyama libalele. Sizabona ukuthi kuzaphetha ngani, ngoba abantu beZimbabwe bathi sokwanele, enough is enough.
Manje njengebandla lizathatha inyathelo bani?
Okwamanje into yokuqala yiku-aphila khona lawo amakhothi avele athengiweyo. Lapha sizama ukwenza okuthiwa i-record statement. Sizalandela umthetho wonke, baphile amaloya ethu. Kwenzela ukuthi izinto zonke lezi zizaba ngufakazi kusasa ukuthi sasilandele ukuthiwa yi-due process. Lingalahlimbeleko ngokufelwa.